ukubulawa kukaNicholas Babugande kube yinto echiye abantu abaningi bezibuza imibuzo eminingi, ikakhulukazi indlela amapholisa aseMelika aphatha ngayo izimo noma isigameko nxa kungabe kuhlanganisela umuntu omnyama phakathi. Nxa sisikhangela indlela uNicholas abulewe ngayo, indlela elichuku kanjeyana, kutshengisela sobala ukuthi imfundiso abayitholayo amapholisa aseMelika kukhona okutshengisela sobala ukuthi imfundiso abayitshelwayo niloma noma umhlophe noma umnyama. Kodwa ke nxa ukupolice force batshelwa nje ukuthi umuntu omnyama noma abantu thizeni kufanele ukuthi batreatwe indlela elichuku efana nendlela lesibone uNicholas ebulawa ngayo.
Ngokubona kwakho, kuyini okungaba kubangela ukuthi amapholisa eMelika abe lochuku ikakhulu ebantwini abensundu?
Engingakuphinda njalo wabugande ukuthi imfundiso noma ngithi kuma training institutes abo, ama training institutes abo noma lama commanders abo abayiwa abaphetheyo abamapholisa, yibo abavumela izinto ezinje, noma ngithi imfundiso yabo yiyo egxila kakhulu ekuthenini umuntu omnyama uyingozi kakhulu. So ngaso sonke isikhathi kufanele ukuthi nxa ungabe mhlambe uhlangana laye atreatwe ngendlela enzima kakhulu, ngoba besazi ukuthi umuntu omnyama ilungelo lakhe liphansi kakhulu ilungelo lamakhiwa. Siyazi ukuthi ezikhathini eziningi amapholisa abalokuhlangana lama gun violences lapho abagcina khona bedutshulwa, kodwa ke bayakhohlwa ukuthi indlela le iyiyo abenza ngayo bephatha ngayo abantu abamnyama kanje yiyo kugcina kusenza ukuthi uhlale ngaso sonke isikhathi kungabi lokungaboni ngasolinye phakathi kwabantu abamnyama labapholisa, abantu abamnyama bengasathemba amapholisa ngenxa yezigameko ezinje zena lezo zokubulawa kwabantu abamnyama mahlayana. Into ekhona uhulumende waseMelika kufanele ukuthi into efana le gun crime eyiyo edala zonke zena lezi zinto esizibona namhlanje abantu bebulawa mahlayana, ukuthi nxa bengathi control indaba ye gun crime yiyo indlela ezakwenza ukuthi nxa umuntu bembona bengamboni njengesithi esingakhipha umpopo sidubule, kodwa bambone njengomuntu ofanele ukuthi abanjwe aboshwe ayegwetshelwa lelo cala alenzileyo. Kodwa kubona into yokuqala nje ukuthi yingakho ngaso sonke isikhathi ukuthi bona nje amapholisa nxa behlangana lawe into yokuqala nje ukuthi batshengisela ukuthi bafuna ukuthi bakudubule. Kodwa ubuhlungu kukaNicholas ukuthi kona uye wabulawa engelawo umbhobho, uye wabulawa engela sikhali esiphetheyo, ebulawa ngokutshaywa ngendlela ebuhlungu kakhulu. Okungawukuthi kufanele ukuthi lawo bona laba abakwenzileyo bona laba ulobo ukuthi noma ngabantu abamnyama abakwenzileyo nalaba amapholisa amahlanu akwenzileyo, kodwa kufanele ukuthi bahambe behlala nengalo yomthetho njalo, noma nxa kuvuma abahambe bayibhadle ijele nemisebenzi yabo ibaphelele. Ngoba kube yisibonelo sokuthi akukhethelekile ukuthi ngubani, kodwa nxa ukuthi ulipholisa usebenzisa amandla akho ukuthi uzwise abantu ubuhlungu noma wenze izinto ezingalunganga, isiphetho sakho yiso sena lesi sokuthi uzahlala lengalo yomthetho.